过目不就地我妈请彩瑞公你不就地慢地里也是令人彩瑞托干
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani
khonapha kuthi mangikhangele kuthi ukuthi imali yami ngangena ku 12-15,000 khonapha
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza
izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi sibona izithombe kuphela izilwane ukutshaya kwazo asilaqiniso lakathe ezikhona ngoba kulomunye umfana ovele kumafa izolo esiza khonapho kwethukulu ubone imizila yazifaki kwamafa nothukulu khonapho labuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imhlanje wathi kuphela ngaba asachaza ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bachinqola ekuthiwa kuseebhanibhongo lapha bashiye khona inqola bezibonile khonapho ingule mande kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kubamsolwa kodwa kathesi ukuthi ngimthole asatholani ngefoni ngomlungu lo ngingazi kumisendane ngelanethiki ngoba lami ngingamtshela ukuthi ma ehamba laye makulawo akudobhileyo akwanisa ukusitshelelayo ukuthi kumi njani.